ubudlelwano bezimbabwe lama Asian countries ikakhulu iChina siyakunanzela ukuthi kususela ngesikhathi kulwelwa ezenkululeko ibandla lezano lalivele ligxile kakhulu khona ngale eChina kakhulu kube sokusithi ke another Asian country mbelinye ilizwe le-Asia lathi izapho yayigxile khona iRussia. So khona kuphayana ukuthi ke kwenza ukuthi sikunanzele ukuthi ubudlelwano lowo basuka kaChina ngesikhathi amazwe lawa besithi ilizwe lethu lisadinga uzibusi. Yikho-ke kathesi sibona abakhokheli besiya khonale bazama ukuthi baveze ukuthi kulobudlelwano obuthile. Xa sesikhanyela-ke kwezomnotho siyakunanzela ukuthi ama-African countries ikakhulu ningasiqadanisa le-China esikuthola kakhulu ukuthi thina siyimakhethi kumbe singathi singabathengi bezinto ezivelela eChina. Kukalutshwane ukuthi bona sibathengisele izinto eziphelileyo kodwa bona bayabuya ngapha bezokwemba ezenziwayo kakhulu igolide lokunye. So ubudlelwano bethu yilobana bokuthi thina siyaqinisa kakhulu ukuthi sibe ngabathengi babo, bona labo bayasiqakathekisa ngoba babuya bezokwemba lokho thina kumele ngabe siyazenzela khona sikulungise sibathengisele. So ubudlelwano bakhona bumi njalo. Yikho bona-ke umongameli eseChina kube sokufitha umsekeli wakhe abese-Indonesia sizama ukuthi njengelizwe ubudlelwano bakhona buqine, kodwa ubuqina kwakhona kakusho ukuthi njengeZimbabwe thina siyathola lathe singathi kungathi ukuthukisa ilizwe lethu kwezomnotho ngaphandle kokuthi nxa besincedisa mhlawumbe ngezikhali zempi lokunye nje, kodwa kwezomnotho kukalutshwane ukuthi iZimbabwe ithuthuke kangako ngenxa yokuthi thina yithi esingathi singabathengi bezinto ezijibhileyo abaziletha kithi ngapha.
Siyabona njalo ukuthi amanye amazwe e-Afrika lawo ayaphatheka emhlanganweni le, ukube kungabe kubasebenzela yini kumbe singathi iZimbabwe yodwa ehluleka ukuthi ithole usizo esingathi igaini kumihlangano le, kumbe hayi kukhona lakho okubambekayo iZimbabwe ukuthola.
Nxa silandelela siphinde sicubungule esingathi i-monitoring and evaluation ngesilungu, uzafica ukuthi ubudlelwano be-China le-Africa sithi i-Africa China relations kumbe China Africa relations yilo ubuyano bokuthi kulomunye lwesandla esiphezulu kulesomunye. I-Africa yonke jikelele ekutholayo kuma-Asian countries ikakhulu i-China labo-Indonesia bona laba ukuthi thina sithola abakulungisayo osokuphelile, thina sesisiba ngabathengi bakho singathi yi-market. Kube sokufithi bona baqina kakhulu ngokuzothatha ama-natural resources okwemvelo bakuthathe kunjalo kungalolongwanga bahambe lakho bayekulolonga sebengale. Thina esikutholayo njenge-Afrika ukuthi sesizathola-ke ama-projects esizabona ngazani kuthiwa lawo mazwe ase-Asia ayasincedisa, kodwa imbadalo yakhona ukuthi thina sibanike ezethu ezemvelo ikakhulu ezenjiwayo bahambe lazo bayezilolonga khona ngale bazifake zibe kuvalwe phezulu esingathi i-beneficiation and value addition. Kube sokusithi thina-ke senzwele okuthize. Ngizathatha umzekeliso ungakhangeli kakhulu kuma-African countries kulama-parliamentary buildings akhiwayo khonokhana ibudlelwano esibutholayo labo ukuthi bona bayasathela ulutho oluthile oluzaphela sisale solusebenzisa. Bona babe sebehuquluza umnotho wezenjiwayo bahambe lazo khona ngale emazweni abo okuzabanika inzuzo ephezulu kakhulu. Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakheni amadamu, bayancedise kwakheni lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhlawulo esiyibhadalayo akutho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baye bedinga amangenanjani okuthi babe sebehuquluza okuncane khonokho lathe sikuthembile. Kade singakhangela eZimbabwe maningi ama-Chinese companies asegebha igolide, maningi ama-Chinese companies asegebha ikhwari le madolobheni serengenile. Khonokhona kutshengisela ukuthi yindlela ubudlelwano silabo siyi-Afrika lama-Chinese lo hulumende we-China. So ubudlelwano bakhona bunjalo. Siyathola-ke lanxa kungaba ngama-second hand mbe ngama-helicopter njengala esatholayo kumbe izikhali kumbe kuyini, kodwa bona abakugijimisa kakhulu yikuthi bathathe ezomnotho, bathathe ezenjiwayo bahambe lazo bayethuthukisa umnotho wabo. Thina sesisiba-ke ngabathengi kumbe ama-consumers alokho bona abakwenzayo. Yibo ubudlelwano nje obukhona i-Afrika yonke jikelele ungayikhangela silobudlelwano obunjalo le-China kakhulu mbe lama-Asian countries le singathi ngama-big countries kuma-Asian ku-Asian continent. Yikho-ke mbalise i-Russia ngabalisa le-China.